indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithola njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhlaka 7 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lilandula imbiko ethi umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili, i-$2.4 million.
Amarimenja ake kunyarazi akuzange kufanise ukuthi kuyenzakala ibhodiini kuyezikhazisela lutho lokukhangela khonaphasi.
Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa edede.
Basethukile nakho kade lokhu kubonela kwenta kude, so ngokunjalo sibona nje abantu besebemadlezongwane befuna ukuzikisa ukuthi kahleshe kusukuthini lokho.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Namhlanje bekule micimbi yokunanza ilanga labesifazane endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDC lithi kungamanga ukuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa lonobhala jikelele umnumzana Charlton Wende bantshontsha imali edlula izigidi ezimbili, i-$2.4 million. Umgcini-ngcebo webandla umnumzana David Coulthard wethule umbiko othi iphephandaba le-The Independent lethula udaba olungasoqiniso lisithi kulenye inkokheli yebandla efuna ukubophisa uChamisa loWende. UCoulthard uthi usebenzisa indlela ezibalulekileyo ezokuthi kukhanye imininingwane yendleko okwenza kube nzima ukuphambula loba yindibilichi eyodwa esikhwameni sebandla. Kaloliwe umnumzana Thomas Muputsa obulewe isilwane ebusuku ngolwesibili, isidumbu saze satholakala izolo. Okudanisa kakhulu ukuthi ngesikhathi ehlaselwa isilwane ubedingwa izihlobo ukuze zimazise ukuthi uyise obegula ubesebhubhile. Umputsa ubulewe ngemva kokwehla isitimela esilindweni esingayisiso. Sixoxe lo councilor wedede umnumzana Stanley Torima obesendleleni labanye belubhekuse ekhaya likamuyi eChinoyi ukuyambeka.
La abaqala ukumbona baboniswa lezinyoni lezi ezithiwa ngama-vouchers. So bathi befika laphana badiscover ukuthi ama-vouchers kade kusemudla or ukuthi even isikhathi ama-remainder akhe kunyarazi akuzange kufanise ukuthi kuyenzakala i-bodyfin kuyezikhazisela lutho lokukhangela khonaphaa. So hhayi kubuhlungu emulini yangikhona ukuthi bathalike umubiko kababa then umntwana wangikhona la esesifo.
Ube le minyaka emingaki?
Kuyakwanisa ukuthi ebekade kuma-early 30s to mid-30s.
Ube lo mfazi yini labantwana?
Ya, umfazi kade elaye ngiyakwazi lo mntwana wakhe one wethu wangu-Jesmond.
Ya, manje ungasitshela ukuthi udubo lolu lwezilwane esesiluzwe selufike kusibanga esiphezulu yini kumbe lokhu kube yikuswelakala kwendlala?
Hayi, ngathi lapha because kusegangeni yikho lapho okuhlala khona izilwane. Kade kulilanga lapho ngikuba ilanga lingayithanga esayidini lakhe umoyi kusegangeni vele singaziswele izilwane egangeni sizazifuna ukuthi sizigele lapho kuhlala khona abantu. So it was just a bad day, it was just a bad day on his side.
Sikhuluma kanje lisendleleni uyokuyambeka umoyi, uzangcwatshwa ngathi
ethi no yikho lapha esikonde khona.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedede ekubandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 esegweru.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Lamhlanje ubulawayo ubethe gwaqa ebulawayo at gallery emhlanganweni wokunanza ilanga labesifazana lapho abavumelane ukulwisa ngamandla imigoqo ebhekane labesifazana ekuphileni kwabo. Ilunga ledale lephalamende eluveve elivulela umhlangano unkosikazi Stella Ndlovu uchaze ukuba abesifazana lokhe bebhekane lokutholiswa amathuba ngokuya emacansini ethi kumele kuphele.
Iproblem ukuthi kungavuma 1, kuvume 2, kuvume 3, sokusibanzima ukuthi abanye bayale, but nxa sonke singomama singabophindethi sizitshele ukuthi enough is enough. Asifuni ukuba sisetshenziswa ngobaba, sifuna ukuthi sizimele sodwa. Njalo nxa kuvuma ukuthi kesitshone sigcwele lapha etown lapha sithole amaplacards sithi no enough enough, asisafuni ukuthi sisetshenziswa ngobaba.
Ndlovu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba akhulise abantwana ngokufanayo kungakhathalekile ngobulili babo kumisebenzi abathi beyenze.
Iproblem yakhona yikuthi sukela emuva ekukhuliseni kwethu njengomntwana oyinkazana sitshelwa ukuthi umntwana ongumfana ungcono kulabo umntwana oyinkazana. Abantu abakhule emuva babengcindezelwa ngale ndlela.
Ukhansela kaward 17 edolobheni lakobulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uvumelane loNdlovu ethi ilanga labesifazana liqakathekile ekuthuthukiseni impilo zabesifazana.
Ilanga lalamhlanje lilanga eliqakathekileyo emhlabeni wonke ngoba lilanga lapho omama esiqakathekisa khona ukuthi ukuthuthuka kwethu lokuthi sibe khona ezikhundleni lokuthi sithole imisebenzi ephezulu, njalo sikhangelele ukuthi khona kube lamalungelo ukuthi silingane obaba labomama. Kumele kusukisele umntwana ezalwa abekwazi ukuthi uyanelisa ukuthi adrive imota, inkazana ithengelwe itoy yemota.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siduduzile Dube uthi kulilanga eliqakathekileyo kodwa umuntu wesifazana kumele aqale azazi empilweni, njalo isikhathi esiningi omama abaphakamisani.
Ayilanga lalamhlanje basincedile ngoba thina omama siyadinga ama-platforms okuthi yena sizozi-expressa sikhulume okungaphakathi kwethu. For example, umama nxa ehlukumezwe ngubaba thina ukuthi sikhangele ukuthi kwenzakaleni sihle sichothoze ukuthi ubevele edingani phakathi kwabobaba ezehlelwe sige sinjalo. Omama asiphakamisani, yithi esidonzelana phansi kulokuthi sixhasane.
Obona ngenhlelo zemithetho e-Transparency International Zimbabwe unkosazana Marilyn Sibanda uthi sekuleminyaka engamachumi amabili lanhlanu omama belokhe bengatholiswa amathuba alinganayo, njalo bavame ukutholisa amathuba amahle ngokuya emacansini.
Alright, lokhe kwaba lesivumelwano lesi eseBeijing ngo-1995 akulanto eseke yaphuma kuba omama lokhe bengalinganiswa labobaba. Isithina njengenhlanganiso sishare sitshengisa abantu esakutholayo sizesenze i-research ukuthi kule form of corruption okuthiwa yi-sextortion and emthethweni wethu isextortion asicala endo mama yibo abangani bahlunyezwa kakhulu ngendaba le corruption.
Unkosikazi Dominika Muringi okugatsha labesifazana kuhulumende kobulawayo uchaza ilanga elikhulu eliza kuba khona eMcDonald Hall eMakhokhoba mhla zingamachumi amabili kuyona le inyanga.
Mshaka 20 March eZibulawayo province. Siyabe celebrate sise McDonald Hall eMzikazi Makhokho. Ngizakhuluma ngesilungu. Ithe Beijing plus 25, the journey towards women empowerment in Zimbabwe, successes and challenges.
Umhlangano walamhlanje uhlafune inhlupho ezimbalwa ezibhekane labesifazana ezibangela ukuba bengafinyeleli ekutholisweni amathuba alinganayo kungaqakathekiswa ubulili. NgikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo abesifazana bemaphandleni bathi sebemelele thakazelela ilanga labo kusasa ele International Women's Day lapho abazahlolisisa isibanga asebesihambile kunhlelo zokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labo mama lethu leli langa libapha amadlabuzane lethuba lokuthi bahlangane bahlolisise ngenduba ababhekane lazo njengabesifazane baphume lamaqhinga oqeda lezi ndubo. Umhlaba wonke jikelele uzamanya nakusasa lapho kunanzwa ilanga labomama ele-International Women's Day. Unkosikazi Santa Mabuyo isakhamuzi esitezi uthi leli langa libalulekile kakhulu kibo njengabomama.
Ilanga labomama lilanga elisibusisayo thina omama ukuthi singazikhangeleli phansi, singaziyeyisi ezintweni zonke ezenziwayo. Kufanele ukuthi ubonakale ukuthi umama uyaphatheka kikho.
Unkosikazi Sikhangezile Ncube wayisakhamuzi emasholomuhle uthi njengabomama abendileyo besemaphandleni ngabathola amathuba alingana labesilisa.
Amathuba ethu aya phansi kakhulu ngoba singaqalisa kwesinye isikhathi ukuthi licabane lo baba ngikhaya alisakhulumisani kuhle. Sibe sicela ukuthi obaba labo basihloniphe njengamakhosikazi abo. Lathi obaba sibahloniphe sikwazi ukuthi zinhloko zomuzi. So amathuba ethu hayi lokhu esalele.
Uthi njengabomama bemaphandleni sebathola amathuba abetholwa ngobaba phambilini ngemva kokulwela amalungelo abo.
Thina njengabomama bemaphandleni ngibona amathuba sesiwathola ngoba esigabeni sakithi silayo osobhuko umama lama-councillors. Kukanti kudala kwakusazakala kungokwabobaba and le misebenzini kubonakala amantombazana esesenza amakhosi okwakuthiwa ngabafana abalisa o-engineering, i-building, le-mechanics. Ngithi kubo mama asiphakameni sisekelane.
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi bazahlangana kusasa komzimuni labanye omama bethakazelela ilanga labo.
Omama sebesenza imidlalo, ngikhuluma nje baphathekile ama-group amaningi aphathekile balungisa imidlalo. Lonyaka sizayicelebrate sikomzimuni. Lonyaka ngiyabona nxa ngikhangela ngo-2023 indawo eziningi kuma-primaries emaphathini amaningi omama babechallenjana labo baba befuna labo ukustenda ukuba ngokhansela ukuba ngo-MP ngoba bayathiseka omama abaningi ukuthi bayafisa ukuthi labo baphatheke.
Uphinde wathi omama bemaphandleni lokhu belwisa ukufinyelela amathuba atholwa ngabesilisa.
Nxa kumbe kulamathuba isire uthi uzwe kuthiwa umama osemakhaya udojiwe uthi abe ngu-MP. Even abanye omama nxa sifika emadorobheni ungathi ngumama wekhaya vele bahle bakubone njengomuntu ongazilutho, umuntu ongelalutho angalutho ngoba angalucabanga. Izinto kake ziqalele emakhaya zise emadorobheni ngoba into yonke iqalele emadorobheni isize emakhaya kuthi sekucatshangwa umama wemakhaya.
Inhlanganiso ezithiyeneyo sesigoqa imbuthano yokuthakazelela leli langa le-International Women's Day elizweni lonke jikelele kule nkuthazo kubobaba ukuthi labo baphatheke ekuthuthukisweni kwabomama. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisema Chaundeni eGwanda, Albert Ngube.
Siyalamukela kwesithathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Namuhla sicubungula ilanga lokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day elinanzwa kusasa. Sixoxa nommeli weGwanda Central edalele ePhalamende unkosikazi Nomathemba Dlovu, yena ongumsekeli kamkhokheli webandla leMDC ePhalamende uDeputy Chief Wivu.
Omama ngapho sengithi 3/4 ye population yabo mama eZimbabwe ilanga leli bayalaza ngoba singama parties abanye labanye iparty yabo bayakhankasa ebanjeni lakibo ezigabeni lapha bakhona ama NGOs esincedisa ukuthi omama babelaza ilanga leli ukuthi liqakathekile
lemaphandleni bayalaza
ngoba siyake siyenze imkhankaso yonali. Ngikhuluma ngisenze nje njenge-MDC Alliance, ibhizi sebefakile lama-date endaweni eziningi kakhulu emaphandleni ukuthi abantu bezokhomemoreta ilanga lona leli.
Uyabungaphi lowo mkhosi?
Uzokuba use-Beitbridge East, ilapha ngikhuluma okwe-province yakithi, lamanye ama-provinces amaningi afakile ezindaweni zabo. Saka-28 sabe sise-Beitbridge East. Sina lathi njenge-MDC sibona ukuthi silomlando wokuthi siyazise omama ngamalungelo abo lolu luhlelo lwe-party. Ukodwa vele khona kuzayenziwa ama-parties wonke ehlangene. Sizatshelwa i-venue yokuthi mhla ka-8 sizobe singathi. Lapha bengikhuluma on behalf of my party.
Kodwa ingqenguphi owesifazane uyabevunyelwa?
Ingqenguphi akukhethwa muntu. Umuntu wonke okuthiwa ngumama uyanqiswa ukuthi azokuzwa ukuthi njengomama kumele azazi ngoba abanye omama abagcilazisiwe kabasaboni lokuthi ngathi kuyini abuse. Umuntu uhlezi phakathi kobugcili wakhawula ngentamo ngenxa yokuthi akala muntu ombonisayo. So thina silomlando wokubonisa omama izinto ezinjalo ukuthi beyenelise ukuzimela, beyenelise ukuphuma kuko.
Ungathinika izibonelo kuyini eliyalikuzwe kumbe likucubungule abesifazane abangananzeleliyo ukuthi ngikuhlukuluza?
Ye, ngingakhuluma ngezinto ezinjengezokuthi umuntu wesifazana unabantwana abangamankazana. Kwesinye isikhathi umntwana lowo uyamithiswa yisihlobo sakhe kumbe ngithi umfo wabo ahlala naye. Umntwana lowo angafika kukhuluma yena umzali kumbe ngithi nina uyamvala ukuthi bakithi uzasicabanisa lezi hlobo kumbe amithiswe indoda yakhe uyise yomntwana uzethi manje singayamangalela uzakudlani sizakudlani thina lawo nje uzakudlani nono sithule kuphela abantu asozebe bekwazi. Umama lwana akakwazi ukuthi uphila phakathi kokugqini lilungelo lakhe lokuthi abophise umuntu oyenze khonoku emntwaneni wakho under 18.
Kodwa liyakholwa ukuthi inhlelo ziningi elizweni ezikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezokuthi zifundise abesifazane amalungelo abo?
Ya, inhlelo zikhona sihlangana lazo sibili endaweni eziningi. Omama bayafundiswa lapha nalapha yana, hayi inhlelo zikhona. Nje ngayibize li-right sivile ngibona nganomama bebezafunda ngenxa yokuthi vele izinto kwesinye isikhathi azimanga kahle elizweni. Omama lapha babebizwa khona kwesinye isikhathi emkhosini uyabona ukuthi kungcono ngithona niselayinini yempuphu kwenzela ukuthi ngidinge labantu abamukuhle. Ngezinye izinto ezizidisturbayo zona ziyana but zona inhlelo zikhona.
Ukuwa komnotho welizwe kungabe kubangela ukuthi abesifazana bahlukuluzeke ngamandla yini?
Ngapho sengithi kubangela 100% ukuthi wesifazana ahlukuluzeke ngamandla. Emakhaya lapha sokunzima sisi, imbiza kayisabe kweziko. Uyakwazi ukuthi obaba ngabantu abanjani nxa sokunzima kanganixolela. Ubaba ungabanzima kakhulu engathola omunye umama nje ozihlalele yedwa lapha ongani usayibeka imbiza eziko. Uyadela abantwana bonke ezihlalela khona ngale nandle. Umama esale sidlimbuya ngoluthi ehlezi labantwana engenaplani. Imisindo ayiphele ezindlini aselakuthula ngenxa yomnotho owileyo elizweni.
Lokomnotho lokho ubona ingani kuzaphetha ngani?
Yikuthi kutshintshe i-system. Indlela okubuswa ngayo kumbe ngithi kuke kutshintshe abantu ababusayo kungena abanye abalembono emitsha ngoba mbona ngani sebephelele laba bantu ababusayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi noMathemba Ndlovu omela iGwanda Central edale lePhalamende, njalo engumsekeli kamkhokheli waleli bandla edale lePhalamende uDeputy Chief Wu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le coronavirus kwele South Africa. Ababili laba babikwa betholele ligcikwane ngemva kwekwethekelela ele Italy. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Vusi Muzi Smanda, umkhokheli wenhlanganiso ye Africa Diaspora Forum, simbuza ukuthi umumo unjani khona ngapho ngale kwele South Africa.
Ake yithi abantu bona njengamanje basethukile nakho kade lokube kubonela kwenta kude. So ngokunjalo sibona nje abantu besebembazezongwane befuna ukuzwisisa ukuthi kahleshe kushukuthini lokho ukuthi abantu babethenzisiwe ukuthi ngeke igciwane lidlule e-airport, kodwa nakho selidlule langena ezweni laze lafika elatholakala ebantwini labo asebehambe baxhumana nabantu behlangana nabantu esingazi ukuthi bafike kuziphi indawo. Kungakho sibone nezikole izolo mazivalwa kwelase-KZN ukuthi kusobala ukuthi abantu bethukile ngoba bayabona ukuthi leli gciwane leli liyabulala.
Izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu eziya eZimbabwe, akubi lodubo na ukubana sokusiba nzima ukungena emabhasini kumbe emakhombini abantu besiye ekhaya besesaba umkhuhlane ona?
Asikakuboni, kodwa singake sithi ukuthi njengamanje ukusukisela izolo sike sabona ukuthi inani labantu ngathi lihamba lisehla lapha edolobheni, okusho ukuthi mhlawumbe abantu sebeqala ukwesaba nabo ukuhamba zonke lezi iy'ndawo ngoba kukhona ukwethuka okuthile. Sicabanga nokuthi ekuhambeni abantu mhlawumbe bazokuwehlisa izinga lokuhamba ngoba besesaba ukuthi bazodlana nabantu abagulayo, kanti sibona njalo ukuthi abantu ngoba beze ukuthi lomkhuhlane uhambisana nomkhuhlane okungenwa ngamakhaza weflu, abantu bazokumala ngabona umuntu ongathi uyakhwehlela kumbe uyabandelwa, babe nokwethuka kakhulu khona ukungathembani futhi njalo phakathi kwabantu ngoba yizona impawu lezi abantu asebezisile ukuthi zikhombe ukuthi umuntu usengabe engenele igciwane le-coronavirus.
Bayesabela yini abanye abaya eZimbabwe ukuthi bengathiwa sebelalo leli gciwane okungenza ukuthi babe lokungahlaliseki?
Abantu abaningi abangacabanga ukuthi bayeZimbabwe ngalesi sikhathi sibona ingathi kusezokuba khona, ngoba nje evikini eyidlule bekuney'nkulumo ezokuthi abantu bayesaba ukuthi babe endaweni ezisemazini njengaseZimbabwe, ngoba umuntu uma engathola lo mkhuhlane kuleya ndawo indlela zokuphepha kumntu ezokusinda zibuke ingathi amathuba akhona azoba mancane ngoba ilize live lizigulela lihambe emuva nalodwa. Kungakho ngalesi sikhathi abantu bakhanya bethukile labo asibesazi kangcono ngokwesifo esalomkhuhlane okwegciwane le-coronavirus, ngoba besaba ukuthi kungenzeka ukuthi abantu uma bangavele bahambe eZimbabwe kuthiwe hhayi sokuvalwa ukuhanjwa nasemabhoda umuntu avaleleke ezweni laseZimbabwe, kusho ukuthi amathuba akho ukuthi azathole ukuphila azoba mancane kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, ebesixoxa la ecingweni ese-Johannesburg kwele-South Africa. Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Kipa Ngwenya, isakhamuzi seDaluka eLupane, sixoxa ngomumo wesigaba seLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ungasitshela ukuthi kumi njani esigabeni la?
Esigabeni lapha ziyabhida bro, amahhayi akukho kahle, including konke ukudla kwenkomo, amanzi abantu lemasimini kakukho right. Alo nyaka khona vele kusitshayile sibili because vele akula muntu vele ozathola khona something vele.
Izulu lele esike salizwa ukuthi lifikile kwezinye izigaba, kalifikanga yini ngapho?
Alright, hhayi lalo likhona sivili lifikile kodwa hayi lanqalinile limoshile sivili coze indawo yonke vele sokuyingamagodi godi kuphela including lezinye izindlu ziwile lakhona lapha kithi but hayi thombo labade begeti thombo ezingadini kudilikele but okokunalona linile sili selineli kakhulu izifuyo sivili but hayi emasimini akulalutho
akula ngitsho abazadobha okuyimbijana
hayi lapha kithi njengalapha kuradius yethu sivili akulalutho akulalutho sili segapha akulalutho abantu besilimile indima zikaNovember lako October le but kuchile konke sabuya saqalisa kasha ngezilona lelathi sesilibona selikhona
manje ngokwenzakeleyo lokhu abantu bathini bazaphangisa na ukuhlanyela kumbe bamelele balinde njengoba izulu selikhanya liphuza
hayi lokhena vele singathi vele kahle kahle zincalami ithi ngiyananzelela ukulima already ngamakhasi boys kana ukulima vele ngamakhasi sibili yebo ngamelela lonyaka liphangise libuye fona sithi umelele lona lele likhona ezilongi laba abantu ama-rengage silunga libona selikhona lokumele ukuthi ulime ngalo uyakwani kuqalise sibilo lime liyakuthola phambili
manje imbhida eyandise ukutholakala emasimini lapho lasemagangeni iyatholakala yini efana labodelele ulude lokunye onjani
hayi olude labodelele olude olalongela ukhona lakho kodwa akosokwasha idelele liphumule liphuma manje kathi singaloleli izulu elikhona hayi idelele likhona sibe sizakele but wona lo nguvele abe kungelalutho program bekungelalutho bekuyindlala sibiyani senyoni sibile bekungelalutho bekungelalutho mntana ndoda
bakhona yini abaphathisayo esiyasiza ukuthi bayaphathisa ngesikhathi lesi
akuphathisa bayaphathisa sibili ikakhulu njengesocial welfare iyo njengani iyancedincedisa abantu lakho ayiniki kakhulu abadala labonaba nje abayiziguga sibili hayi iyancedisa sibili hayi kuba nganeno
manje ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuphathisa abantu kumbe kukhona yini ongakutsho kulabo abaphathisayo
ya mina engikukhangeleyo ukuthi lancamadona kumbe alakho wona sibili lala hambayo kabuye ebheki sile zama ukuthi besincedise cause eyilo nyaka lapha kunzima la izidumbu zodwa lapha izidumbu zodwa kathi ngoba lanxa ule mali yakho uzathenga pha amabele kawekho amabele
hayi kuyezwakala hayi sibongile ungavalelisa abalalela
hayi lami yabonga jayelishe sibili hayi umkhathi lo nyaka kurongo sibili ngabe ukuthi inkulunkulu kangenele abantu bamadolo sathi wasikuqeni phansi sandazeni sile izinto zonke zihambe kahle
hayi siyabonga
siyabonga bhuti omkhulu
lo-ke ngumnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupani ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba ngisona ingoma kamampintsha isigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba Ibandla le-MDC lilandule imbiko ethi umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili, i-2.4 million Zimbabwe dollars. Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa etete. Sokulababili abatholakale legcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.